umthetho ndaba usanda kwethula isinqumo sokuthi udaba oluphanyekwe libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lokunqunywa kwemingcele kanye lokuchazwa isigaba 161 sombuso welizwe mayelana lomehluko we-20% phakathi kwezigaba kanye laphakathi kwama-ward kumele lithoniswe ngabomahluli abapheleleyo emthethwandaba. Igqwetha elizimeleyo umnumzana Elisha Gumbo ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
I-constitution yethu ikhuluma ngendaba ye-delimitation report, ne-delimitation nxa ithalenjiwe njenganokuthalenje yenze okwenzeka leyo kuzaba lokuphuza ukwenzwa kwama-elections eZimbabwe.
Ugumbo ophinde wathi,
so leyo i-delimitation report iqakathekile ngendaba yama-elections ethu because ngiyo ekhangela ukuthi ama-constituents ethu ame njani.
Elinye njalo igqwetha elizimeleyo umnumzana Ngqobani Sithole uthi ikabili lindaba ekhwezwe nguMonzora eyokuphikisa i-delimitation report eyethulelwa uZulu lonyaka yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umongameli Emmerson Mnangagwa ledale lephalamende.
I-constitutional court ingathi i-delimination report nale eyenziwe egazethiweyo ngupresident welizwe yiyo i-delimination report ezasetshenziswa. Lokhu kuyabe sokunqabela ukuthi abanye abangazama ukuvusa amehlo ngoba ivelile ama-problems ayo abangazama ukuvusa amehlo bengatholi isikhathi sokuthi baye enkantolo ngoba i-constitutional court iyabe siyidetermayinile ishe naleyo.
Usithole uthi kungagcina sekusetshenziswa imingcele eyasetshenziswa kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
I-application leyi ayiso application leyokuthi ngacabanga ukuthi i-application nje ngoba iyi-application ingabe inokunye nje okuchaya mali okuuukusetshenziswa. In my view, i-constitutional yona i-delimitation report le egazethiweyo yi-delimitation report ephuze isetshenziswa.
Kodwa umnumzana Thawanda Kanengoni igqwetha ebelimela iZeki edabeni lolu uthi akuqedakali okufunwa nguMonzora lebandla lakhe kulolu daba. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba uma kungaqhutshwanga kuhle ukudwetshwa kwemingcele yokuvota kumele kusetshenziswe leyo eyayikhona ngokhetho lokugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.